Ikhuba lokulima ngenkabi libiza amadola emelika alikhulu lamathumi amabili, $120, kuthi lidonswa ngobabhemi lona libiza i-$110. Inhlanyelo lesisindo sama-kilogram alithumi ibiza $3,000 zamadola kuleli 3,000 bond osekuthe iningi lezakhamizi lizibuza ukuthi lizalima nalo nyaka. Iningi lezitolo ezithengisa amakhuba la kalamukeli imali yakuleli. Ukungani kuhle kwezulu ezansi emaNdebeleni okudale njalo ukufa kwenkomo ezedlula 10,000 lazithupha nakeni. Sekuthe iningi lezakhamizi libhekane lendlala njalo lingelazifuyo zokuthengisa. Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi intengo yamakhuba nenhlanyelo iphezulu kakhulu. Omunye wabo umnumzana Darlington Dube odabuka eMatopo.
Singasakhulumi ngekhuba eliyi-$100, sikhangela ukuthi umuntu ongumlimi uyathenga isikali sokulima. Isikali sokulima siyi-R100. Umhlathi wekhuba yi-R100. Ma ubhekile imali enjalo abantu kabalayo. Ngonyaka ophelile isivuno sabantu basemathweni South abatholanga lutho. Okungangokuthi kwayona inhlanyelo yesintu esithi inhlanyelo abazoyithatha esiphaleni ngabalayo.
Amazwi athathekelwe ngumnumzana Gabriel Uphondomoyo oyemawane.
Lo nyaka ukulima kuzaziphazamisa kakhulu njengoba vele sisendlaleni. Lezinto ngaziyadura kangaka, so inhlanyelo vele kasila. Asila ngoba vele abantu kumnyaka ophelezile kabazuzanga ukuthi ngathi bagcina isanyelo nxa isenza 3,000. So hayi, lokhu vele lo nyaka sisakwazi ukuthi sizakuphatha sikuthi, ngoba lo nyaka la makhuba asile, kufuna izikali, kufuneka into zakhona ziyadura kakhulu kakhulu kakhulu, ukuthi asakwazi ukuthi kathi vele sizabamba ngabe sikhinga.
Umnumzana Phakamile Ncube ongumlimi emkuwa eKhezi uthi ngaphandle kokuthi baphiwe inhlanyelo ngurhulumente abasoze bathola isifuno esihle lanxa izulu lingana ngokufaneleyo.
Ama-farmers abaningi kuze kube nawo hlahlale ngamanye ufarmers ngoba afuna ukuphiwa abekhongozela ukuthi ayithole inhlanyelo aphiwe namakhuba. But isikhathi sakhona sisalula, sisebunzimeni obukhulu ukuthi sizasebenzisa inhlanyelo engelapho isivuno esihle esingathi ngama-return seed kodwa ungazinikisa isivuno esifaneleyo. Njalo kulo nyaka sikhangelele ukuthi kuthiwa kuzaba lezulu senkingeni enkulu kakhulu, asikwathi sizaphephela kubani ngoba vele sizingane ezikhala zingalayisi.
Umnumzana Thabani Jume eFlagbosch eNsizwa uthi ngaphandle kwentengo yamakhuba ephezulu izifuyo seziqalile ukucuba, okokuthi kuzakuba nzima ukuthi balime ngazo.
Khona izifuyo kathi ezingakhangela vele zicakile endelo nyaka vele izulu angitsho kwazi ukuthi azange line kahle. Inkomo zicakile, amadonki acakile, so vele yikho kuzayenza ukuthi lekulimeni lapha kube nzima. Pho-ke sezikhuluma ngezinto ezinjengayo umvundiso, inhlanyelo, amakhuba, kuza kuba njengabalutshwane lapha nalaphayana abaza kwenelisa. Hhayi, abaningi thina kuzaba semandleni enkosi ngoba intengo kayibambeki.
Azenelisanga ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Ensias Masuka ngoba engasabelanga ucingo lwakhe nesikhathi sidinga ukuzwa amalungiselelo ohulumende awenzayo kunhlelo zokulima. Kodwa emnyakeni edlulileyo ohulumende ubesipha izakhamizi inhlanyelo kanye lamathalakithi okulimisa lanxa iningi likhala ngokuthi impahla lezi ziyithola ngabalutshwane ababhekela ibandla elibusayo leZANU-PF. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.